So we see card descend of a VOA in Develle.
Lifuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre eHarare embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa obekuthiwa uyagula.
Umuntu angafa amalunga awepolitibiro kuzanupf bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamashumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucashe elinye iphepha kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele zomthetho eZimbabwe bathini ngabaqatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo?
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe abathi obe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, obe ngumphathi ntambo obona ngezokuhambisa umnumzana Joel Biki Madiza, kanye lowake waba umkhokheli wogatsha lwamajele umnumzana Paradise Mondi bazabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje njengokulungiselela kukahulumende. Abathathu laba babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena obekuthiwa kezwa kahle emzimbeni, nguye ozakhokhela umngcwabo walamhlanje. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 wake waxoxa lomufi umnumzana Sibusiso Moyo, walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, wafika kusibanga sika Lieutenant General kubutho leZimbabwe National Army.
Abantu be America, particularly New York, basi receive kuhle sibili. Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kukamngameli oyelizwe uComrade E.D. Mnangagwa. So yikho ke sibe siqoqa ke nje abanye amakhampani ukuthi hayi kabalandele laba abasebe express interest kudala. So ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kwizigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga anti and angaguga umele aphume esisotsheni. Umuntu angaphume esisotsheni esesea un community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyanzakala lokho everywhere in the world.
Lawo ngamazwi omufi umnumzana Sibusiso Moyo, owayengumphathi ntambo wezobudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe, njalo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Kusenjalo umnumzana Joram Gumbo ilunga ledale le Politburo yebandla lezano PF utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuzavunyelwa imuli lezihlobo ezimbalwa kuphela emathuneni eHeroes eKhaya eHarare lamhlanje labanye abalutshwana abavela izigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Umoyo ube ngubabazala udade wakhe elandelane laye umfazi kwesinini sami uGumbo sibesebenza sonke ukukabinethi yena ekusenethi mina ngu-president Safez mina ngibambi i-constituency eMberengwa West yena ubevela ku-Emberengwa East but kungenani sibesebenza sonke ndawonye sifundisa labo abasingathi thina ngabafana kwindaba ze-politics lokuba ku-parliament amanye ama-MPs ethu eMbelengwa ku-government yena umoyo ubeyenza okuningi kakhulu ukuthi khona iZimbabwe ibe njengelizwe elizahambelana lamanye amazwe amaningi. Umathiza laye isinini sami ngoba umzukulu wami wathatha laye umzukulu wakhe and sasebenza sonke mina ngu-Ministry of Transport and Infrastructural Development. Ngiyawazi umsebenzi ewuyenza nguye owayenza ama-drawings ethu ku-Harare International Airport, Victoria Airport, lamale eminye imisebenzi emikhulu. The retired general uZimondi ngibe ngimazi kakhulu njengomuntu okadela ungathi alisiloqavo ungathi umpela is just an ordinary villager umuntu okade ezithulele. So we've just lost comrades because of this pandemic. So kuyangihlupha kakhulu ukuthi ngikhulume le ndaba zabo
lilungisa umngcwabo wabo njengebandla lezanu PF.
Umuntu angafa amalunga awe Politburo kuzanu PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level. So yikho esikwenza mina ngokupolitibiro. So amajaha lawa amathathu sonke savumelana ukuthi asikhulumi le ndaba yabo ngamaqhawe elizwe. Ipolitibiro nxa sebebuziwe bonke bangakhuluma lokho bakwaziyo then upresident senika irespect yabo khona ekugcineni.
Umnumzana Joram Gumbo lilunga ledale le-Politburo yebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sikhona isifo se-COVID-19. Kuyadingeka ukuthi sonke sithathe amanyathela okuzivikela ngokuba kuyafikwa. Ukufa lokhu akukhethi muntu, ungabe ulesihlalo ungabe ungelaso, ungabe ungubani, akula ndaba lalokho, kuyahlasela noma ngubani. Ngakho-ke isizwe sonke abantu bonke emhlabeni kumele bazivikele ngokulandela amanyathela la okuthiwa kathathwe i-World Health Organization ukuze abantu baphephe kulokho. Kodwa-ke ngingakhuluma ngisisho kanjalo ngibuye futhi ngisole ukuthi kuthethe isikhathi eside kulaleso abasipha sona ngokomthetho ukuthi bababeke. Ethina abasitshela sona isiso leso abasilandelayo kuhulumende. Yikho khona lokho esihluphana ngakho ukuthi bakhuluma okunye benze okunye, batshela thina okunye benze okunye, batshaya umthetho bangawulandeli. Yikho esithi yilo lesinesiyona leyo.
Ukufa buthumuthumu kweziphathamandla zikahulumende lezi lamalunga ezanu PF amaningi ngeviki edluleyo, singathi kukhona yini uhulumende akufundileyo kulokho okungenza mhlawumbe alethe inguquko lapha ezibhedlela?
Ongafundiyo ekufeni uyabe yisiwula, kumele babe sebefundile kakhulu. Ukufunda okukhulu yikuthi bakwazi ukuthi ikufa lokhu kukhona phakathi kwabantu, sonke simele sizivikele kungakhathalekile ukuthi ungakanani ngokwesihlalo. Kanti-ke kabalandele njalo imithetho yonke ebekiweyo kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukufa komuntu kungakhathalekile ukuthi usesihlalweni, ekumbe ungaphi kuliphi bandla, akusonto enhle ongayithokoza. ukuthokozela ukuthi umuntu uyafa kodwa ke uhulumende kumele afunde ukuthi ukufa kukhona thatha amanyathela okuvikela wonke umuntu bazivikele labo baye kuye emadilini njengalokho ekade sikubona la kuma birthday party babe sebefundile kakhulu
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana sike sambona egcona odokotela esithi babulala amalunga ezanupiyefu ngabomo lanxa nje esuke waxolisa ungathini ngalokho
Ayikho nje yona lento abayikhulumayo bakhuluma ubula nje obungayindawo abantu bebadala abantu besezihlalweni ezinkulu khona lokho abakukhulumayo yikho ukuzagcina kufinyelele ebantwini ukuthi bathi besifa bebulawa iCOVID-19 bacabanga ukuthi bathakathiwe yona leyo mfundiso yiyo engafanelanga akula dokotela obulala umuntu lapha abantu bayafa ngokufa kukhona njengoba sihlala sisitho abajwayelanga ukwelatshwa lapha eZimbabwe bajwayele ukwelatshwa phetheya ngakho izandla zabodokotela beZimbabwe abazithembi bazibona zingafanelanga zingafundanga kodwa ke udokotela basebenza ngaphansi kobunzima obukhulu kakhulu besenza konke abangakwenza kungela mithi ukuvikela abantu into ayikhulumileyo uMangwana lalo omnye olandelela nxa sebexolisile kuyinto embi kakhulu ukufa kodokotela icala elinje
umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kwamahloliweyo elizweni jikelele kutholakale abangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba minombili 358 belegcikwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokhelayo kumanani ngababhubhileyo abalichumi lantathu 13 lababanjwe leligciwane abalikhulu lamachumi ayithoba minomunye 159. Asebebhubhile elizweni lonke jikelele selokhu kwaqhamuka leligciwane nyakenye sebeyinkulungwane eyodwa lekhulu elilokuthathu 1103
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamchuchisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Usikhala otheswa icala lokuqamba amanga ngoba wathumela enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi lutshaywe lipholisa laze lafa uselamaviki ambalwa esesitokisini elokhu encithwa ukuhlawula imali yebail Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele zomthetho eZimbabwe bathini ngabaqhatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo. Isikhathi sasithembele ku-Constitutional Court laku-High Court. Kodwa ke nampo ama-prosecutor, ama-magistrate namhla sesenza njengontelejja lomvundla. Ephekana ngegazi labanye abantu. Sibona ngani uhulumende lo gala mhloni. I-State Service Commission ifound incedi ukwenzela ukuthi umbuso wabaningi lama courts aqhube umsebenzi wabo ngefanele.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Uma kuliqiniso ukuthi umagistrate lo wathi ufuna ukukhawulisa usikhala ngenxa yokuthi uhambe eqhamase esithi yena sewathuliswa amacala amaningi adlula 65 engazange ibotshwe yikho ke nasefuna ukumkhawulisa ngamazwi lokhu kukhomba mhlophe ukuthi omagistrate abasalandeli umthetho sebelandela amahungahunga e-social media.
Manje lithi kwenziweni?
Sokusobala ukuthi amanye ama-magistrate lama-prosecutors asebenzisa izondo, abasebenzisi i-evidence lomthetho. Sesile full evidence, sesile bufakazi obukhulu kakhulu ukuthi amanye ama-prosecutor enza umsebenzi ngokuqopha abantu hathi kulandela umthetho. Kungaba njani ukuthi i-Judicial Service Commission i-discipline laba bantu ngoba abalandeli umthetho kufanana lo driver o-negligent othi hayi tete ngigqoba umntwana anzange ngimbone. I-negligence ngingantshela singalingasitshela sibili ukuthi ama-magistrate lama-prosecutors angathwamasa sibili ethi ethi bengalungiselanga icala leli umuntu seqeda 2 weeks ebotshelwe engala freedom yakhe yena i-constitution isitsho mhlophe ukuthi umuntu ole-allegation umsula until found guilty by the competent court. Ngalokho mahlabi izulu sibona ngani amakhomishini akhona ku-constitution kuthiwa afanele ancedise kube le democracy to enhance democratic principles. Judicial Service Commission kakateka kakhulu ngoba yiyo fanele izimele yodwa ingatshengisi inketabajani. Kodwa lapho sesibona ukuthi sibe lama-sides abasalandela umthetho. Ngalokho sizaba nabantu very soon esizakwenza izihambo sisiya approacha i-Judicial Service Commission ngobufakazi silabo obukuthi amanye amajaha lamantombazana ngikhona ngali sesenza into zebandla zamabandla hhayi ezomthetho.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amazwe athi ele-China lele-Russia asethembise ukuphathisa uhulumeni weZimbabwe ngomuthi wamajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomama weMatobo oleminyaka engu-48 wancedisa omunye ubaba ayethandana naye oleminyaka engu-36 ukuthi badlwengule umntwana kamama lo owayeleminyaka elithumi lantathu 13 waze wazithwala lomntwana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela lonke. Ngiyadinga shuwa, ngicela lingidlalele umlayezo wami lo. Ngidinga uJoseph Sibanda owasefelabhusi, wayesebenza eBentwood ngabo-1980, kathesi kuthiwa uzakalela eNtumbane. Ngiyacela ukuthi ongabe emazi angincede bakithi angifonele kunamba ezithi 0782602307. Ngubaba wami shuwa ngiyamdinga, sengile minyaka eminingi ngimdinga ngingamboni. Ngiyacela kubo bonke abasefilabhusi abangabe besazi uJoseph Sibanda owayesebenza ekampani okuthiwa yi-Bentwood ngoko-1962 iminyaka yakhe. Ngiyacela lingincede basakazi, lingidlalele umlayezo wami lo.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 kanye labalaleli, ngithi usuku oluhle. Msakazi wami into ekhulunywa nguNick Mankwana ayehlanga ukuthi nabanye abantu bayashona i-COVID-19 day night every day, bashona kwelakithi abantu kule COVID-19. Namhlanje sokusifa ama-ministers seqala ukuthi ama-ministers zibulawa ngodokotela. Mayithi ama-ministers zibulawa ngodokotela, abantu bona babulawa ngobani? Kusho ukuthi abantu laba babulawa yi-ZANU-PF because ma ukuthi babulawa ngodokotela oma-ministers khona kunini abantu befa ezophela namhlanje ukuthi abantu ama-ministers babulawa ngodokotela? Laba abafileyo abantu bafe kanjani? Kumele sichaze ngathi befe kanjani. Abantu ZANU-PF abanani nabanye abantu, babhekana nabo bodwa namapoketa ukuthi besusane bodwa. So kufike abaministers sebeqala ukukhuluma, olwalowo nguye ongakhulumi sekukhuma manje. Uhulumende weZANU-PF asomething ezibaba samfune akaphume because uyehlulekile, uyazihlulekela.
Sanibonani, mthokazi omuhle, njani umagumbi wonke omhlaba. Nimbuzo, nimbuzo, woga, ungazi kuthi ungafika njani kukhaya moyo. Nimbuzo mpelo ungivimbise kukhaya moyo, ngazi kuthi ungafika kanjani. Ukuthi mayithi sisize simthokaze sifanele sikhale nabashonile abezana babulewe iCOVID, uchaza ukuthini? Ngoba into ekhulumayo it doesn't make sense, ngoba esikubonayo thina sisizwe sokumthokazi sigcwele amazwe, sigcwele amazwe nje kungakwindaba izano. Nalo baba sengimkhohlisa igama lakho thina mayebuza umlungu ukuthi isenzo sikanangagwa sokushona kwabantu ngegunkurawundi was a mistake, ekuthi uzizwile yini ukuthi uzama ukuthini noma ukhulume nje ngoba engezwanga ukuthi ubuzwe uthini ngesiNgisi. Ngoba into abayikhulumayo beyiduka moyo nalo bhuti ayizwakali, bathi ngubani mugana singathi njalo nje, abayizwakali kahle kahle, bayasixhaphaza laba bantu. Angazi ukuthi bengafika kanjani ukuthi asichazele ukuthi iqonde ukuthini ngale nkulumo yakhe ukuthi abantu sifanele singarejoyise ukufa kwamasela la achithela ilizwe.
Bonanza, bonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Siyezwa nje ugawule lo okuqamba amanga ethi lo mkhushane siwulala iziphatha amandla zezana uPF esikhalakhalisa. Kanti bona nxabe bebulala abantu bathi kumnandi yini? Nxabe sihlukumeza abantu ngale ndlela, bona babe sithi kumnandi na? Nxabe khala bethi umkhushane siwulala iziphatha amandla zezana uPF. Kanti kumele ubulale ubani? Kumele kufumtaka bani? Kanti bona akusho bantu yini abafayo? Kuthando usungongo usulala izanupi amasela wezanupi isiphathamana zezanupi. Kumele ubulale ubani kahle kahle? Kanti labo bantu abafayo bona akusho bantu yini okumele kuthiwa bona ususeza roho? Angithi labo bona amasela wezanupi ngabantu labo kumele befe, ngoba bona bahlukumeza abantu elizweni yikho kubethusa. Kumele befela ngoba ba-right befe, hayi abakhalelwa. Akula muntu ole ndaba lakho ukuthi kufe bani, zilongo besifa kuphela, thina sithi ku-right. Abantu bathwele nzima ngabo labantu, bahlupheka abantu bagcwele amazwe bathwele nzima nalawa amasela wezanupif ahlukumeza abantu elizweni. Ilizwe liphelile nantiya and liqhubeka liphela lisiya phambili, and okunye izibhedlela zitholakale zingela lutho isikhathi sonke. Izibhedlela ezibe zingela mithi lezi bayala ukuthenga imithi phambi kwabantu bebona nxa bephethwe ikhanda bafulaya baye China, bayala ukuthenga imithi lapha phambi kwaZulu. Abantu bafe ezibhedlela baphela la. Sekubuhlungu manje ngoba sekusifa amasela wabo, sekusifa ababulali babo, abafe labo njengabantu laba abababulalayo.
Salbonani, salbonani, salbonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngeGift Sonduku. Bemfuna ukuphendula leya indoda leyana othiwa nguSimon Khayamoyo. Ngimzwile laphana ephatheka kabi mayizizalwane zaseZimbabwe zihleka zize ziqethuke makusifa abathile. City is not an African. Maba izizalwane zeZimbabwe zezijabula. Kanti ngesikhathi labo bantu izigilamkhuba lezo zibulala abantu ngeground, abanye bebulala ama-supporters e-MDC, abanye bebulala ama-protesters ngama-last election, leso sikhathi kwakuyi-African, wayengasolanga yena ukuthi ukubulala abantu akusi-African. Anyini ngesikhathi se-ground yena wayekubona ku-right kuyi-African. Manje yena sekhalela ukuthi abantu behleke beze beqethuke nje kuma-Facebook. Hayi, uSimon Mkhaya akazame ebe yindoda manje, engadedese indoda endala. Njalo into ofanele beyaziwani ukuthi lakithi emakhaya makufuthubayi izakamuzi ziyajabula, yabona. So ama kungabe kulo thubayi ofileyo abantu bejabula ungabasoli. Izani sijwayele ukuhlala irika, manje sifuna ukurika labantu abakhalayo. Izani ijwayele ukuthi kona masivotela uhulumeni esimfunayo irika ifake izani, manje sifuna ukurika labakhalayo. Ngeke kulungi, ngeke kwenzeke lokho. So yena uKhaya mayebone ngathi kumbe thina sihleka kakhulu size siqethuke efuna ukubakhalisa, akathathi ifamily yakhe ethathe ungani segugile vele thathe labazukulu etshone khona esozivele ebakhalisa. Thina sila nyembe zokudlala, thina sakala kakhulu kusibulawela izihlobo ngekuground. So okolokho nje uzama ukukwenza akame kancane ngariga konke, kodwa ukuthi abantu abasiza izana ukukhala ukuthi uzabariga kakhohlwe phelile lokho. Sikhathele thina yezana kuyala noma zokuthiwa kona kudliwa inyama yamahari National Sports Stadium, abantu abayigcwalisi iNational Sports bayayizonda izana. Kufanele behlale bekwazi lokhu khaya. Ngiyabonga ngokuhlala seThembisa.
Lakithi lapha yini? Hayi hayi, kambe shuwa uma kungabe sibili umuntu okhuluma amagama anje njengakanika Mangwana ungumuntu nje ongayisoyezani. Angithi kade yafelejele.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7 eminyakeni omusha siyalihalalisela lalingene kahle eminyakeni omusha siyabonga nathi siphilile likhuluma noNcube endaweni yaseGoli yabonga kakhulu eminyakeni omusha ikhule kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga edale le-Senate lakwele Melika afungisiwe ukuthoniswa icala likamnumzana Donald Trump owayengumongameli owetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kumele kube lamalunga e-Senate ayisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3 ngesilungu, ukuze umnumzana Trump atholakale elecala. Kodwa elinye ilunga le-Senate umnumzana Rand Paul uthi uTrump akumelanga athoniswe ngoba engasomongameli welizwe kwase kuvotwa. Impumela yale vote itshengise ukuba amalunga amaRepublicans angamachumi amane lanhlanu 45 avote evumelana lo mnumzana Rand Paul. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson othi umbuso kamongameli Joe Biden awukacaci ukuthi umi njani.
Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni, kodwa singabuyela emva kesinanzelele nje indlela abantu benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo. Ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokwe-economy, ngibona ngathi bayasilela. Yebo, umnumzana Trump wenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho uletha amafekithali lapha lemisebenzi isiba kwinto oqatha ngeke ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le industry engathi iphilile sibili nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akulasizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe. Engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu. Ngakho uBiden nxa sesiza ngapha kwezomnotho kangimbona ngathi ule khona njengale kamnumzana uTrump. Into abantu abamthandile yona yindlela yokuthi bayagqugquzela kakhulu ukuzwana phecelezi indaba racism le esihluphile kangaka elizweni. Kubo beza ngathi banamazwi amahle, bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye-approach yabo abayenzayo ku-racism. Kodwa ke asidli ukuzwana phela, ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze, kufanele ukuthi abantu babe lelungelo, kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini.
Obe ngumongameli umnumzana Donald Trump bamethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lokubhano lelu olwe-coronavirus. Ubona ngani umnumzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono?
Nxa sokushiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19 sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump, umbe mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden kasike siyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazame ukuthi baqeje ukumemetheka kwalo mkhuhlane. UZulu wonke laye pleze phakathi laphana, bona ke bangisi bancedise kakhulu. Kodwa ke ngokubona kwami sesisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane we-COVID. Yebo, lokhu ngibona ngathi kuphathelene le-economics futhi. Ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump. Singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela. Ithuba lokuthi sibone izenzo zakhe kalikafiki. Ngakho ngibona ngathi kake silindeni okwamanje, singakhangeli omunye phakathi kwalabo bomnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye. Kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe intambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono. Kodwa ke umnumzane uthi ngibona ngathi la uzamile mpela.
Lo ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizwalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekuthiwa uyagula. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kugcatshe elinye iphepha likamthuthisi kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olibhalelisayo ngoChris Gande.